namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqalile ngokulandela imithetho yelizwe sebegandele isisekelo sombuso esavunywa ngoZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe. Sebethe izane ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali sebehambe bayagambela silalethwe njengebandla le-MDC abameli bephephalamende balitshane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyani.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba kutenda ibidi, lithini linalo?
Asibeqiniso la ncwadi bekhona wona abangu-2015 izane bizafihla ngoba yibo abalemajority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uZulu kandaba azi ukuthi izane ivele yona isile majority phalamende lesikhathi singena nabantu bakatenda ibidi yayivele ile majority. So kakutshintshanga lokho.
Manje sekuzenziwani kathesi?
Kathesi ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlule kuyenza njalo kumele siyekwazi ukuthi sesiyakufa sonke sila indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca kwisisekelo sombuso lapho kwabhoda khona amaprovinsi wonke sikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi isisekelo sombuso saseZimbabwe xa sesimele sikanjelwe kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbe abafuni, kodwa izanu angithi yontando kayiphikiswa. Bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.